indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Hola mogela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 Mbimbitho 2020 mu Praxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
So siyabona ukuthi uki amenda ka test ingafiki kumbe 10 years iku existence ikulwisana ngama aspirations kumbe imbono lezifiso zabantu abanengi abakhona ka test elizweni.
Inhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-crisis in Zimbabwe coalition zithi uhulumende kumele achiyane lokuguqula isisekelo sombuso.
Indaba yesiweli nakeyi izabakhona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi selibeke eceleni izigidi ezilikhulu lamashumi amabili zamadola emelika i-US 120 million dollars yokuthenga amafutha ezimota. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule isinqumo sokumisa abaphathintambo bakahulumende bakhe ukwethekelela amazwe aphetsheya njengendlela yokwenqabela ukuthelela igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano owe-crisis in Zimbabwe coalition zithi uhulumende kumele achiyane lokuguqula isisekelo sombuso ngoba lokhu kuyaphambana lezifiso zabantu abasivotelayo ngomnyaka 2013. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaZibandlela uhulumende weZimbabwe usungule ukuhlaziya kwemithetho ejonge ukuguqula isisekelo sombuso ebalisela ukungezwa kweminyaka yabahluleli be-High Court. Iningi lalokho okugquzelwa ngabe-ZANU-PF ukuguqula kwesisekelo sombuso abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi kakunani lendubo ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ekhuluma nentathela izindaba emhlanganweni owenzelwe eHarare namhlanje, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uveze ukuba bazama ngazo zonke indlela ukuvimba uhulumende ukuthi angaguquli isisekelo sombuso.
Ziningi izinto esizisolayo lapha thina njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition. Singakhangela ukuthi kumnyaka ka-2013 i-constitution leyi ivotelwa. Yavotelwa ngabantu ababedlula 94% abasekela owesekelo selizwe ukuthi hayi babefisela bona ukuze i-constitution leyi ibe khona. So siyabona ukuthi uki amenda ka-test ingafiki kumbe 10 years iku existence. Ikulwisana ngama aspirations kumbe imbono lezifiso zabantu abanengi abakhona kathesi elizweni.
Ukhumalo uqhubeke esithi uhulumende kumele azihluphe ngendubo ezihlangana lozulu kulo ukuguqula isisekelo sombuso welizwe.
Njalo siyabona ukuthi sile nkinga eziningi esilazo kathesi, siyabona i-economy yethu kayimanga kakuhle. So thina sasifisela ukuze uhulumende abuye nama initiatives alungisa i-economy ukuze i service delivery improve abantu babe lempila kahle engcono. Kodwa lokho esikubona ku constitution lay gakulani le ndaba ye development.
Lokho kusekele unobhala obona ngendaba zesisekelo sombuso kubandla le MDC uMnumzana Mcacaphulu yena othi isisekelo savuthelwa ngabantu kungakho kawumelanga siguqube.
Ngesikhathi sekopa ngokubhalwa ku constitution bathi sebediniwe ngendaba yokuthi kuhlala kukhethwa ama vice president amabili kwesinye isikhathi abe mathathu, kube kuluye ukuthi i-vice president kumele avele ngaphi, omunye kumele avele ngaphi, omunye labo efake obhuru bakhe, omunye labo efake obhuru bakhe. Abantu bathi ngcono sitshintshise isisekelo sombuso lesi, nxa sesibhale isisekelo sombuso esitsha. Kasithi thina nxa upresident angatsho ukuthi efuna ukuthi akhonteste kwi-election, kumele ahle atsho ukuthi abantu afuna ukuthi angene labo kukhetho ngobani. Asithi uPhulu ufuna ukungena kukhetho. Kumele athi atsho ukuthi ngizangena lo Dube ngingene nomoyo. kube ngabantu abakhetha lonke lobathathu.
Kodwa omela abatsha kubandla lezanupiefu umnumzana Mnashe Mthuthwa uthi njengebandla bafuna ukuguqula isekelo sombuso ukuze balungisise lokho owaphambaniseka lapho silotshwa ngo-2013.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi i-constitution le ibe amended. Sisho njalo ngoba sikhangela ukuthi ukuba khona kwayo i-constitution le kwaba yikuba khona ngemva kokukhwabanisa lezivumelwane ezabantu esingathi khona thina ngesilungu it's a compromised document eyaphuma through a compromise of ama-parties ayekhona khonapho. So kulezinto eziningi okumele zitshintshwatshintshwe zilungisiswe ukuthi zihambelane lezifiso zabantu. Into esihlanganisela ukuvotela u-vice president, iqiniso abantu bafuna ukuvotela umuntu oyedwa kuphelele khonapho. Kuhlanganisela futhi into ezihambelana lokuthi ama-judges layo kumele ama-ages abo ayengezelela afike ku-75 ukwenzela ukuthi umuntu phela elethe i-wisdom yakhe yona leyo akhontinuesi layo.
Okunye okuzaguqula ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abe namandla okukhetha abantu abayisikhombisa ukungena kudale lakhe labaphathi ntambo abangasiwo malunga edale lephalamende. Linguquko itsho ukuba uhulumende uzaboleka imali engazange ayicela imvumo edale lephalamende okuzakwenza ilizwe libulawe izikwelede elingazaziyo ukuthi zavela ngaphi. Idinga njalo ukuthi abesifazane abalithumi lasithupha baqhubeke bebekwa izikhundla edaleni lephalamende phansi kwe-proportional representation. Idinga njalo ukuba abesifazane abalithumi lasithupha baqhubeke bebekelwa izikhundla edaleni lephalamende phansi kwe-proportional representation. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lithi selibeke eceleni izigidi ezilikhulu lamashumi amabili zamadola eMelika, i-US $120 million, eyokuthenga amafutha epetulo ledizili kuyona le inyanga. Yimbikweni ewethule lamhlanje i-RBZ ethi izaveza viki zonke indlela amafutha la athengiselwa ngayo amankampani elizweni kanye lokuthi athengiswa malini ngedola leZimbabwe ukwenzela ukuvimba ukuthi aye emkambo wensitha kumalanga ambalwa edluleyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamandla omlilo oleZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA luthi amankampani amakhulu awamafutha sengazikhethela indawo zokuwathengisa ngemali yakwamanye amazwe ngemva kokuzithengela lawo mafutha phandle kwelizwe. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Edwin Ndlovu usomabhizimusi emsebenzini kwezimota ezithwala abantu.
Lokho abakwenzayo kufana nomuntu olebhrugwe eselilidala elidubuke emadolweni lapho afake isigamba, lidubuke ngemuva ekuzihlale lapho afake isigamba, lalokho lidubuka lagcina liyizigamba. Ikanti isolushini kuyabe kuyikuthenga lenye idolobhu. Imizamo le siyibone ngazathi kayincedisi nje, imizamo okungancedisa lamhla kusasa kuvuke kungasebenzi. Ibe nakho ngesikhathi esedlulileyo kwabogono obhakhosi lani lani ihlela izenza kodwa azange zincedise kulong term ukuthi abantu benelise ukuthi baphile kuhle. Layo indaba yefuweli naleyi izaba khona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi. Bazajalisa intshontsha leyo fuweli, bazajalisa uyadwiza nakeyifasilile. So sibona ingazathi asonto nje ezanceda kakhulu elizweni, yinto nje i-stop gap measure neshakeleyo. Okudingakalayo nje kuguqula nje uhulumende ubonakale ukuthi kungena umuntu ozenelisa ukwenza intando kaZulu, ozenelisa ukuthi ayiphakamise i-economy. Lokhu abakwenzayo kufaka nje izigamba ebrugweni elivele selidabukile selilidala, akuncedi ngalutho.
Kodwa ibhanga le-RBZ lithi lona lizaveza amaviki wonke ukuthi amafutha la athengiswe njani, asetshenziswa njani ukwenzela ukuthi engayi emkambo omnyama. Lokhu akusoze kwenqabele yini inkohlakalo?
Yini i-torrent leyo nje kukhuluma abaye bekwenza. Sibabona lo-commander agriculture bekukhulunywa ukuthi kuzavikeleka, kodwa sinanzelela ukuthi kulobusiyelo obenzakalayo kube betshontsha kunjalo besithi khona baye benanzelela bekhangela ngezinye ezinto ukuthi kwenzakalani. Lakho khona lokho vela kunqabeli ukuthi bevele bengamasela abatshontsha, and labona ababazabanja betshontshiwe kuyaba yi-cash and release, bababamba babekele. Akutshintshi lutho nje, aso bantu abatsha esingabathemba. Izani u-PF ke le-RBZ yabo siyazi kusukela kudala, lakho sobe le-command fuel, lakho sonza kwesitshilo.
Loge umnumzana Edwin Ndlovu somabhizimusi kwezemota zokuthwala abantu bekhuluma ecingweni losandekile emhlanga we Studio 7 eWobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo mayelana lezijeziso zomnotho ezethiswa enye yenkokheli yebandla elibusayo eleZANU-PF. Abantu abaningi bathi imbangela yezijeziso lezi ngumkhuba omubi wenkohlakalo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ilunga lebandla elibusayo leZANU-PF eMathebeleland North elibona ngezemfundo uSenator Believe Gawule uthi ilizwe kumele liphume lenhlelo ezizamelana lezijeziso zomnotho.
Izijeziso zomnotho lezi mina mbona ngani vele okwakathesi into nje esingatshona sichitha isikhathi ngayo sikhala senzani okwakhona thina njengesizwe seZimbabwe kumele sisebenzeni njengehulumende weZimbabwe kumele kusetshenzwe. Kube le ndlela zokuthi sibe le ndlela yokuthi counter ama sanctions ikakhulu ngoba igovernment imele iformulate indlela zokucounter ama sanctions siqhubekele phambili akukhona amazwe akade aphile phakathi kwama sanctions aphumelela lapha.
USenator Gawule ungezelele ethi loba nje bekhona ababhekane lezijeziso zomnotho ezweni iningi labo baduba ngokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo.
Okokuqala vele okuqakathekile kakhulu okumqoka yikuthi silwise i-corruption. I-corruption yemele siyitshaye sibile okuzwayo siyilahlele phansi kumbe siyiphungule sibe ngendlela ebalulekileyo kakhulu siyitshaye sibe kakhulu i-corruption sisuka lapho ke senze inhlelo ezinye ezasincedisa thina njengelizwe ukuthi siphumele phambili. Kube hlelo lokusikhala kuphela ngama-sanctions ukusa kwamalanga hatshi lokwala kungasibisele emuva kakhulu njabe sisehluleka nxa sisenza njalo asibeni le ndlela zokuthi nxa ama-sanctions enje asinike indlela zokuthi sisebenze la manye amazwe afuna ukuthi esebenze lathi inhlelo zethu ziye phambili.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo esilwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uvumelane loGawule ethi imisebenzi yenkohlakalo yiyo eyaletha izijeziso zomnotho.
Ama-sanctions ndiyaqhubekele phambili inkokheli ezivusayo ngoba ama-sanctions akhona akubani kade angisho akibo zona inkokheli zilezi ezivusayo. So ama-sanctions lala effect kithi thina abantu phandle apho umphakathi ale effect kibo khona le at personal or individual level. Mina ngithi kaqhubeki because akula sizo wathi esifunje i-corruption eZimbabwe lapha yesibisele emuva aba-corrupt yibo bona abangafuni ama-sanctions abafakelwe ama-sanctions ukuthi abalimithi ukuthi bengahambi kumbe bethini benze into zabo zama-business. So ama-sanctions ala effect kithi thina general public. They only have effect kibo khona ngale inkokheli oyizizo zenza ukuthi impilo yethu lapha thina ibe nzima nge-corruption abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba laye ugcizelele imibono kaNdebele ethi izijeziso zize ngoba inkokheli izenzela umathanda kumisebenzi yenkohlakalo.
Into ekhona mina engayitsho ngokubona kwami ukuthi kuswelakala imbevo. Ama-sanctions bangawakhuluma ngawo batha khona but ngama-targeted sanctions ama-individuals njalo lakho ekhozelwa ukuthi abala discipline kuleka i-discipline ngoba i-corruption igcwele iyabonakala isazakala ukuthi ubani wenza i-corruption kodwa abantu bangkhona they are moving scot free. So la loba ngubani lobani ozabe cabanga ukubona kuyona lula. So ama-sanctions abangelwa ukuthi kasiziphathi abantu bangazilungisa. Umuntu owenza into engayisiyo ebulala isizwe akayejele regardless ukuthi ngubani maye lapha kuyakhethwa abantu the ordinary people yiba balungiswa amajele laba abaku hierarchy abaye emajele bona ngabomo so yiko kungathiwa kula ma sanctions but mina kangiboni ukuthi ngama sanctions ona la yikungabambi kuhle izinto elizwe
owayengukhomishina wamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations uNavanathe Mphile utshele umhlangano wamagqwetha eZimbabwe Lawyer Society ukuba izijeso zomnotho lezi ziludubo ngokuthi azihlukuluzi abatheswayo kuphela kodwa labantu mahlayana. Inkokheli yeZANU-PF egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bahlanekelwa ngezijeso zomnotho ngamazwe athuthukileyo awe-European Union leMelika njalo zilakho ukuqhubekela phambili kusengezwa kumbe kukhitshwa abanye kuluhlu lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulayitok lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuphathelane lomkhuhlane owe-coronavirus osusabalele emazweni womhlaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uSenator Bernie Sanders unqobe ezigabeni ezintathu kukhetho lwama-primaries awebandla ele-Democratic Party olwenziwe izolo ezigabeni ezilishumelane oludume ngokuthi yi-Super Tuesday. Owake waba ngumsekeli kamongameli Mnumzana Joe Biden yena unqobe ezigabeni ezithoba munemunye ethola usekelo olwedlula olukaSanders. Kuthi-ke umqondiso ohlangothi olubona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika enhlanganisweni yezempilakahle emhlabeni jikelele e-WHO uthi leli zwekazi selilungele ukuphatha ingozi yomkhuhlane we-coronavirus njengokuphatha elakwenza umkhuhlane owe-Ebola. Umphathintambo wezobudlelwano bele-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Gedu Andageju wethe sayelemeleka umlando wokuthi ungethembeki kweli kuthembisayo kunkulumo zokwakhiwa kwedamu emfuleni owenayo River ele Grand Ethiopian Renaissance Dam. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isinqumo sokuba abamphathintambo bakahulumende akusamelanga bavakatshele amazwe aphetsheya kwezwekazi le-Afrika kuyindlela yokwenqabela ukubanjwa lokuthelelana igciwane le-coronavirus. Umnangagwa utshele idale le-Politburo ukuba laye kasoze asuke ezwekazi le-Afrika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esethule imbiko yokuba abavela kwamanye amazwe abasoze bavunyelwe ukungena elizweni nxa bengelancwadi eziveza ukuba abalagciwane le-coronavirus. Sokulabantu abazinkulungwane eziyisithupha asebebulewe ligciwane leli selokhu laqhamukayo esigabeni se-1 kwele-China. Sokulamazwe ambalwa alabantu abahlaselwe ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela iBinga North edaleni lePhalamende engowebandla leMDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi inyathelo likaMnangagwa ngelokuvala abantu amehlo nje kuphela.
Ngokubona kwami lelinyathelo linyathelo elithethwe nje ukuthi uMnangagwa necabinet yakhe zame ukuthi etshengise ukuthi ebantwini hayi nami kukhona engikwenzayo ngemva kokusolwa kakhulu ngabantu ukuthi kayenzanga lutho. Ngoba ulutho okwakuqala okade lukhanyelelwe lokuthi amanye amazwe seqalisile ukuthi hayi if amaChina ezibuya zivelela eChina lapha kuleli lizwe kanti kasisabuyi. Yena akakwenzanga khona lokho. Ezibhedlela siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu zivaliwe kathesi, izibhedlela kazila mithi, izibhedlela kazila zisebenzi, izibhedlela zethu kazila lutho. So ke njengelizwe phose eseli dependa ngenyanga lama profit abekufuza ukuthi ngasithethe amanyathelo adlula amanyathelo athethwe ngabanye amazwe. So ke ngibonani layo njengendoda izama ukuthi izitsho nje ukuthi hayi okwakhathesi nami nako esengikwenzile ukuthi hayi asisavakatshi. Ambona ukuthi khona ukuvakatsha kodwa kwama-ministers yikho okungayenza ukuthi khona i-coronavirus ye-ande elizweni. bona ngani okuqhakathekile ukuvimbela ukuthi abantu abalomkhuhlane wona lo bengandini kuleli lizwe eyinto engayenzwanga uhulumende. Njalo silo uhulumende esimazi ukuthi kulo ministry yakuthi ozithiwe ngudokotela nengaso dokotela. So yilo duko olukhona uzama ukuvula nje amehlo abantu ucabangele ukuthi abantu kukhona akwenzayo la ungenalo talent.
Kodwa ngokwenqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye phandle kwezwekazi le-Afrika, asoze sibone na kulondoloza imali kade ikhalelwa ngabanye ukuthi yachaphazwa ngehambo lezi.
Ngabe kuthiwa khona bayasitshengisa ukuthi e-Afrika lapha vele bajwayele ukuvakatsha kangaki compared to indlela abavakatsha ngayo ngaphandle kwe-Afrika. Lokho kade kuyasipha umbono sithi hayi lapha imali eningi bayisevile ukuthi ingasetshenziswa. Kodwa mhlawumbe ungangazelela ukuthi vele lapho abajwayele ukuvakatshela kukhona apha e-Afrika. So kayenzanga lutho, kuyafana lokuthi nje ngaphakathina kwe-Padoko ubususithi hayi sengifaka isifaya na kawuthi i-nutricize yabi lokhu ifana. So ngokubona kwami ambona ukuthi kukhona sibisibile kuyabe kuseviwe ngalokhu akwenzileyo. Umuntu nje ozama ukuthi la kube relevant la ekhanye angani kukhona akwenzayo abantu laba bethi I know upresident nanku akwenzileyo. Kodwa kahle kahle kabasitshengise ukuthi khona vele bajwayele ukuvakatsha kangaki phandle kweliphe phandle kwe-continent ye-Africa kanye lokuvakatsha abakwenza e-Africa. So mina mboni sibili ukuthi kusasa sesingavuka izibhedlela sezivuliwe ngenxa yokuthi bathe ama-ministers kasayi phandle kwe-Africa. Amboni ukuthi khona kukhona esingathi khona kuseviwe ngalokho abakwenzileyo.
Umnumzana Prince Tobiko Sibanda ngomela iBinga North edalela ePhalamende engowebandla le-MDC. Ubekhuluma loChris Kande weStudio 7 ecingweni eHarare. Abadabuka eZimbabwe abasebenza kwele Botswana, eSouth Africa lakwele Britane bathi kayisatholakali imisebenzi. Bathi sebesehluleka lokuphandela imuli zabo ukudla ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Bathi abantu abadabuka emazweni la sebefuna yonke imisebenzi egoqela eyokufundisa izikolo leminye. Abanye bathi kunzima lokwenza imisebenzi yezandla ngoba abantu bokuza bakhangelelwa phansi emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZanu-PF labanye abantu abadabuka eZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe. UChuma usungula lolu daba.
Imisebenzi ingani yahlipha sibili ngempela. Amazwe amaningi including abe siyikhuma nge-South Africa sebengene kuloko kuthiwa ngesithiwa yi-recession. Kuthe ngiphendi bona umkhonoma mangakuhle and naw futhi ukhangele futhi loko osekuke wasiwela okwe-coronavirus. Ama-manufacturing countries amaningi o-China bona labana sukumiwa kusetshenzwa. So vele imisebenzi izahlupha. So lapha sokudingakala sibili mthembo ukuthi ngabe uNkulunkulu uyangenela asibambele lowo mumo osuyenzakala lawo, then thina njengabantu lathi siyenze lathi uhlangothi lwethu ngokupheleleyo ngokubambana nokukhangela izinto esindawonye, hatho kwepolitiki. Akuseyiso sikhathi sokupolitika lesi. Ungabona lokhu uzama ukupolitika ngento ezinje, so uyabe ungumthakathi awuthanalo mthakathi. So isikhathi sokuthi kona nxa unguwe ZANU-PF khipha lelo bhathi, nxa unguwe MDC khipha lelo bhathi.
Sithathe ubaba uPaul Ndlovu.
Uyabona imisebenzi baba. Sithi into ethuphayo, uyabona mina ngilani eSouth Africa, imisebenzi awuseko. Umsebenzi nje siyilokho ukuzivethela imisebenzi. Njengoba nje abantu abanye ngabadayisa ezitaladeni. Ubuhle nje babanye amazwe ahlukile lakithi, ngoba ngiyabona ukuthi wathiyabheka ma uneplan yokuthi la uyenze imali kwamanye amazwe uyakhona ukuyenza uzisebenze la uyenze something engakunikeza imali, uyabona.
Ye lapha silo babuthuma, ubabuthuma uyakhuluma lapho uthi kumele abantu bebambisane. Nxa ukuthi kunje lingachothozela izwe lenu ungathini ngakhonokho?
Ubabuthuma lapho ngimthayela isombu, ukhuluma kahle mpela singachothozela izwe, silikhulume kahle ukuthi mhlawumbe lihlume. But sabe sikhuluma phela ngani, nanti phela vele babuthuma asichazele ukuthi sikhulume ngani okuhle okukhona emsakazeni izweni. Ngoba phela ngithi ukuthi into okhulume ngayo kahle kubana kukhona okubambekayo. Ungathi uyabheka manje sesikhuluma iqiniso la ubabuthuma nje uyakwazi. Abantu eZimbabwe abaningi sebephila ukuyadinga igolide. Manje ungathi uyadinga igolide sokunabantu abathanga amahlurugwe abajika babulala abantu.
Yes, sibona kulo baba lapha ecingweni ukuthi sizothi silobani mfowethu. Kunjani ecingweni khona?
Ukhuluma noKiston le. Isimo asimanga kahle kule ndawo ngoba thina abanye singababalisi. So uthola ukuthi thina njengami bengise eGoli eTransfer. So uma sisiza ngapha sizama ukuthi sithenga lapho ngani kunamadlela omhlaza sithola lana nakho uthola bebeku-system zesayizi vele bamisiwe abanye ngoba kunzima isimo uhulumende nalana ukuthi afake abantu bokulela.
Wothi sithathe ubaba uMsunduzwa Ndlovu
la engikhona eSouth Africa ngiseGoli hayi imthole ngijuba kayisekho. Isini yalaba vele abavela bayithola kudala okhona lokho okutholileyo uyancengisa ukhiphe lokho okhipha uthumela abantwana ekhaya.
Labo ngabanye babantu abakhulumele Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxene. Ikansili yedolobho lakobulawayo idinga abangayiphathisa ukuze iphange ilungise inkundla yeBarber Fields ukuze ivunyelwe ukuba ingadlalelwa imidlalo eqoqwa ngabenhlanganiso ye-Confederation of African Football. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwemukela imigodla yesamende elikhulu abayiphiwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League njalo engusomabhizimisi uBidley Musa Kwasira okhokhela ugatsha lwe-Housing and Community Services uDictor Khumalo uthe umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields ungaphutsha masinyane nxa bengathola usekelo oluvela kulabo abayenelisayo.
Umsebenzi vele usoqalile, umsebenzi uqale kudala okade kusihlupha singaqhubeki ngesiqubu esikhulu yikuthi imali yona ngokwayo besisilela yikho sihlabe lo mkhosi ukuthi abangasincedisa bebuye phambili besincedise esikubongayo njengekhampani le esibuyile yasincedisa nxa singazuza ama-stakeholders enza njengali khampani kuzenza lo msebenzi wethu siwenze masinyane ukwenzela ukuthi sithi meet ama requirements ecaf as quickly as possible.
Phezu kwezamende ezilikhulu kwasira labangani bakhe baphinde bapha ikhansili yakobulawayo isiqandisi ifridge phela esizafakwa ekamelweni elisetshenziswa yilaba abahlola ukuba abadlali kabasebenzisi izidakamizwa lokunye okungavunyelwayo. Ikhansili yedolobho lakobulawayo iphinde yathola njalo izigidi ezilitshumi lantathu zivela kuhulumende okuyimali okumele isetshenziswe ekulungiseni inkundla yeBarber Fields. Ukhumale uthe balivele sebehle bakhulumisana lalabo abathengisa lokho okuzadingakala uba inkundla ilungiswe njalo balinde ukuba imali le evele kuhulumende ingangena ebhanga labo bahle babhadale baphiwe leyo mpahla abayifunayo. Abanye njalo abasukumele phezulu ngemva kokuzwa umkhosi okuhlatshwa ngabe-BCC ngabekolitshi ye-Herentals bona abathe bazalungisisa amakamelo okugqokela khona abadlali kanye lekamelo lalabo ababona ngokuvikelwa kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Obemele leli kolishi uMduduzi Ndlovu ukuthi bakubone kufanele ukuba bancedise njengendlela yokubonga usekelo abaluthola emphakathini.
Sibone kufanele ukuba sidonethe silungise ama-toilet eBarber Stadium emagumeni indlela yokubisela imali esithatha ebazalini zoba si-opharetha silapha kobulawayo sibone ukuthi ithimu yelizwe ubonakale idlalela phansi akufanelanga kuze isibebuye kobulawayo.
Inhlanganiso ye-CAFIP inhlanganiso yeZimbabwe Football Association noluhlu lwezinto okumele zilungisiswe enkundleni eBarber Fields. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso lapho kuthiwa utshani kumele kuhlale kuluhlaza tshoko ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawohlobo lwe-aluminium. Kumele kungezelelwe izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu babekwazi ukuba baqonde ngaphi. Bonke lokhu abekhansili yedolobho lakobulawayo bathi izinto abalakho ukuzenza ngesikhathi esifitshane kuthi ukufakwa kwezihlalo enkundleni yonke kuzakwenziwa ngokuhamba kwesikhathi. Mine le Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngupresident Jeremiah olivalelisayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.